siyabonga Sandra lo Chris le tshona njani izolo kandaba emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 2 ngomfumfu 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sema neze njengoba iChef member is on the ground right now. Uzama ukuthola amasitigation. So angakwazi ukuthetha ophathi yenze ukuthi sema neze. Ukuthi iphelishini iphumelele.
Inhlanganiso yezifundi ezinaso ithi sithole amabizo ezifundi edlula inkulungwane ezimbili lamakhulu angamachumi amahlanu abafuna ukuhambisa imthethwandaba udaba lokuthi kuhlolisiswe indlela unkosikazi Grace Mgabe athola ngayo iPhD yakhe.
Lapha eMelika iMDC USA External Assembly Province sikhethe yena sibili umnumzana uDouglas Monzora ukuthi ebe ngu-Secretary General wethu. Sisebenze kuhle kakhulu laye uDouglas Monzora kakhulu esebenza lo chairman wethu uDan Moyo.
Izigaba zebandla leMDCT sezikhethe umnumzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngonobhala jikelele webandla. Kodwa isigaba saleli bandla ngapha eMelika yiso sodwa esesikethe ancintisana laye umnumzana Douglas Monzora. Inhlanganiso ezilwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa seziveze ukukhathazeka ngokubotshwa kwabalamaphemiti asephelile lanxa kubele simemezelo sogatsha lwendaba zasekhaya esokuthi bangabotshwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yezifundi eZimbabwe National Students Union ithi isithole amabizo ezifundi edlula inkulungwane ezimbili lamakholo angamachumi amahlanu i-250,000 abafuna ukuncedisa ukuhambisa imthethwandaba udaba lokuthi kuhlolisiswe indlela unkosikazi Grace Mgabe athola ngayo isicoco se-Doctor of Philosophy e-Coalition le-University of Zimbabwe. Umqondisi wezinaso umnumzana Gilbert Mutubuki utshele iStudio 7 ukuthi bazama ukuthi udaba abazalwethula edale lomthethwandaba weConstitutional Court lungabili amaphutha angenza ukuthi behluleke ukunqoba. Uthi lokhe bedinga ezinye izifundi ukuthi zincedise ekufakeni amabizo abo kugwalo lolu olubizwa ngokuthi yipetition. Uthi babophisa uChancellor we-University of Zimbabwe, uMongameli Robert Mgabe, umsekeli wakhe uLevi Nyagura le-college leli elapha unkosikazi Mgabe isicoco lesi. UMtubuki uthi lokho bakwenzela ukuba izicoco ze-UZ zingalulazeki. Sixoxe lomunye wakhe umnumzana Praise Moyo otshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi bazazama ngamandla wonke ukuthi bathole amanye amabizo ezifundi ukwenzela ukuba abakwenzayo lokhu kuhlonishwe lidale lomthethwandaba.
Sivumelane ukuthi njengoba kumele siye phambili ngedaba lolo, kumele abantu contentize ama-masses nawo afake ama-signatures on this petition. Ngizwe ukuthi ama-signatures sema neze njengoba iChef member is on the ground right now uzama ukuthola ama-signatures. So angakwazi ukuthetha ophathi yenze ukuthi sema neze ukuthi i-petition yethu iphumelele.
Ye, kodwa kutwa-ke sokumele libone ukuthi lihambisa udaba lolu ngeviki ezayo wona ama-petition kuzalunga yini?
Ya, into esiyaziyo ngeyokuthi vele i-system yethu, it's somehow unfair politically inclined, if I may say. So thina siza yenza even the if we are pushed to the extreme siza even ngena ema streetini demonstrate ngoba sizithola ku unfair. Ngizwa ukuthi even South African Qualifications Authority isakwa nayo sifuna ukuthi imise ukukhawela ama-qualifications aseZimbabwe ngenxa yokuthi abasa-trust yethu.
Lo ngumnumzana Praise Moyo okunhlanganiso yezifundi izinasu obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7. Okhangelane lobudlelwano bukankosikazi Mgabe loZulu umnumzana Lawrence Kamwe walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi kadlelani le Studio 7. Siphinde njalo sazama ukukhuluma lo Dr. Munyaradzi Madambi obona ngokuphila kwezifundi kodwa obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ingcwethi igqwetha elizimele lodwa elikhangelane lamalungelo oluntu umnumzana Job Spanda uthi ingwalo lezi esezilotshwa izifundi zilakho ukungancedisi kakhulu udaba lolu lungahambiswa emthethwandaba.
Ama signatures kakuhleleki ukuthi azabe maningi ngoba ayisho election phela leyo, just a court case. I-court case wona ama-facts whether abantu bangu-200,000 kumbe whether umuntu uyi-1 nxa ama-facts eqinile kufeva yakho wena emangabileyo kusho ukuthi uyabuya wini-case yakho. So akuhleleki ukuthi lawo ama-signatures abe khona, kuyahamba nje ngobufakazi obuyabe bulethwe phambi kwe-court. Nxa ubufakazi obuqinileyo i-case ingawinakala sibe, kodwa nxa ubufakazi obunje i-case izalahleka.
So ke manje lapha baba Spanda utsho ukuthi badinge ama-signature wona lawa kungeke kwanceda ukuthi icala leli banqobe kunakala emthethwandaba?
Hayi, umthethwandaba it's not about the numbers njengoba ngisitsho, it's about the facts, it's about the law. Lokho nje kungenziwa, ama-numbers kungenziwa nje maybe ukulobha for some other reason ayikhona okwekhothi akuhleleki ukuthi kuzekube lama-numbers amaningi. Njengoba ngishilo ukuthi ngoba ngubani lo muntu ongedwa nakho ukuthi udaba lakhona aluhambiseki kumthethwandaba.
Ye, kodwa uma sesikhangele-ke Spanda ubona ngazani banganqoba yini edabeni lolu, njalo khona vele bakuthatha ngapho ukuthi baluhambise khona ngale emthethwandaba, banelungelo yini lokwenza lokho?
Ye, ilungelo loba ngubani ulalo leyo lungelo lokuthi asinayo kuntu ebone ngani kulokunye okungahambanga kuhle, kulokunye okungahambanga ngendlela, unakho ukuthi uhambe emthethwandaba uyokuthi yena izinto zazihanjiswe ngendlela eyiyo. Okuthi bazawina yini singazi, njengoba sitsho ukuthi nxa ubufakazi bukhona bazawina.
Umnumzana Job Spanda ligqwetha obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe namhla iqhube umhlangano kobulawayo okufundisa intatheli zindaba ngezinto eziqakathekileyo kusisekelo sombuso esitsha okumele zilobe ngazo zichasisela uZulu ngokubaluleka kwazo. Abaqhubela imfundiso zingcwethi kwezokwethulwa kwemibiko umnumzana Tapfuma Machakairelo umnumzana Takura Jangaja. Ababili laba bahlaziye isisekelo esitsha lentatheli zindaba bezichasisela ngenhlamvu eziqakathekileyo. Olunye udaba abaluchayileyo ngolokuthi isisekelo sithi ngoba nomele athathe isikhundla nxa uMongameli Mgabe engachiya umbuso. Intatheli lazo bezibuzisisa okunenge okugoqela udaba lokuthi kungani uhulumende lokhu engakahleli imithetho yakhe ngendlela efunwa isisekelo esitsha. Sixhume isiphathamandla se-Voluntary Media Council of Zimbabwe uNkosazana Faith Ndlovu wachasisa okuningi ngomhlangano lo.
Besine-training yabentatheli izindaba bakobulawayo lapha de sikhangela khona isisekelo sombuzo esitsha lokuthi abantatheli izindaba yiphi irole abangayiplaya ukuthi i-constitution ukuthi isisekelo sombuso wesizwe siyazakale ebantwini. Njalo futhi i-Voluntary Media Council of Zimbabwe ngalu-training ibizama ukuthi iphakamise ulwazi lwabentatheli izindaba ngesisekelo sombuzo esitsha.
kuyini kahle kahle ukutsha ongathi intatheli zikufundile kulomhlangano?
Intatheli zindaba zikhangele izinto eziningi ezikusisekelo sombuzo wethu esitsha, njengokuthi amalungelo ethu akulesisekelo sombuzo wesizwe esitsha akhangele njalo esingathi ngama-values lama-principles awesisekelo lesi esitsha, nokulinganiswa kwamathuba abomama labobaba kusisekelo esitsha, kanye futhi lokuthi ama-traditional leaders ethu i-role yabo kahle kahle kuyini. I-training ithinte futhi le ndaba ze-devolution. Thina bentatheli izindaba bebuza ukuthi kungani uhulumende ethatha isikhathi ukuthi baqalise uku-implementa leyo system ye-devolution. Kwakhangela futhi ukuthi njengoba sesilesisekelo sombuso wesizwe esitsha, kungani kanti kuthatha isikhathi eside kangaka ukuthi imithetho esilayo ilungiswe ukuthi ihambelane lesisekelo sombuso esitsha, ukwenzela ukuthi abantu bakwanise ukuthi bakholise amalungelo abo amumethe isisekelo sombuso wesizwe esitsha. Njalo ama-journalists bavumile ukuthi bona bale role eqhakathekileyo ukuthi bafundise uZulu ngokuthi iconstitution ithini, ukwenzela ukuthi uZulu akwanise ukuzimela azikhulumele amele amalungelo akhe.
Unkosazana Faith Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye Voluntary Media Council of Zimbabwe sixoxela ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izigaba zebandla le-MDCT sezikhethe umnumzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngonobhala jikelele webandla. Kodwa isigaba saleli bandla ngapha eMelika yiso kuphela esesikhethe ancintisana laye umnumzana Douglas Mgonzora. Kuminyaka emithathu edluleyo, isigaba zebandla leli eziphandle kwelizwe ezintathu ezibalisa eseMelika, UK le Ireland kanye lese South Africa bezingavunyelwa ukukhetha inkokheli. Namhla isigaba seMidlands sikhethe umnumzana Chamisa njalo. Isigaba seMelika asifunanga ukuguqula inkokheli ekhona okwamanje ngaphandle nje kokuthi oqoqa inhlelo zaleli bandla abe ngumnumzana Bednico Bebe esekelwa ngumnumzana Job Skala. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Mzobanzi Ncube obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla ngapha eMelika ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, thina lapha eMelika iMDC USA External Assembly Province sikhethe yena sibili umnumzana uDouglas Mgonzora ukuthebe ngu Secretary General wethu. Sisebenze kuhle kakhulu laye uDouglas Mgonzora, kakhulu esebenza lo chairman wethu uDan Moyo lapha eAmerika, ngiyo uchairman wethu weprovinsi, and kulokuzwanana kakhulu sibili laye uMgonzora. And lathi njenge-external assembly lapha eAmerika sikhetha umuntu esibona ukuthi singasebenzelana laye, and njalo futhi ngumuntu esibona ukuthi engathuthukisa i-agenda yeparty yethu MDC. Asifuni umuntu nje ophomukuba yi-populist nje kuphela, owaziwa ngabantu nje bonke kuphela, engasebenzi kuhle lathi. Uyabona i-problem esibe layo kakhulu le organizing department yethu, especially yena uChamisa, uNelson Chamisa, ukuthi ube ngumuntu ovele njengani kalandaba lama-external assemblies.
Siyabona ukubana umongameli akula omunye okhethiweyo ngaphandle kukamnumzana Tswangirai. Kungaba kusitshoni lokhu? Liyamthemba ukuthi uzanqoba kukhetho oluzayo?
Ye, asiyamthemba kakhulu uTswangirai, njalo singemuva kwakhe. Lokho kutshengisa kakhulu ukuthi nxa ungena omunye umuntu sibili ofuna ukuthi arane against yena, kutshengisa ukuthi uTswangirai lokho esimthanda, sibili abantu bayamthanda kakhulu eZimbabwe, and nguye abantu abamfuna ukuthi ebe ngupresidenti.
umnumzana Mzobanzi Ncube ngonobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leMTCT ngapha eMelika obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Inkokheli zenhlanganiso ezehlukeneyo zingene umhlangano osuku olulodwa owe-National Debt Dialogue Series okudinga amasu phezu kokungenziwa ukuqeda udubo lwesikwelete selizwe kusetshenziswa indlela ezingasoze zithwalise uzulu nzima, kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lomhlangano oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development Zimcot wenzelwe eWeteleni yeHarare International Conference Center lamhla. Abekade bekulomhlangano bavumelane ukuba kumele luhluzisiswe loludaba ngokugcweleyo kwazakale ukuba yakweletwa nini leyo mali, kusenziwa ngubani lokuthi yasebenzani. Umgcini sihlalo weZimcot umnumzana Joy Mabenge utshele iStudio 7 ukuba abangene lomhlangano bakuveze sobala ukuba sikhona isidingo sokuba kwenziwe i-debt audit okuyiyona eza kubeka sobala ukuba zasebenza kulokho ebezikuthathelwa khona lezi sikwelede. Lokho kugcizelelwe ngabaze bemele isebenzi besebenzelana labeZimcot ngaphansi kweZimbabwe Congress of Trade Unions. Umnumzana Phesi Mcijo oke waba ngumgcini sihlalo weZimcot eminyakeni edlule kodwa esengomela isebenzi ngaphansi kweZCTU ekubulawayo ungomunye wabakhulume leStudio 7 phezu kwalomhlangano owenziwe ngaphansi kwesihloko esithi Towards People Centered Debt Resolution Strategies in Zimbabwe.
Sithi thina uhulumende kumele akhangelisise ukuthi izikwelede lezi zadalwa njani, zadalwa ngubani. Kungatholakala ukuthi izikwelede lezi kazizange zibe lokokwenza le ntuthuko yabantu, kuthi yena lo wazidalayo kube nguye ozibhadalayo. Kulezinye njalo izikwelede esithi nxa sikhangela sibona ukuthi zivele zona zathathwa ngesikhathi sikaSmith.
Kungavela sobala ke ukuba kazisebenzanga imisebenzi yentuthuko yelizwe lezo zikwelede ezathathwayo, njalo lo mangenisa ilizwe kizo engafisi ukuzihlawula. Umgcijo uthi kumele asiwe emthethwandaba esetheswa umlando wokungenisa ilizwe lozulu ebunzimeni. Umnumzana Rizin Ngwenya ungumgcini sihlalo wesigaba sentshonalanga yaseMandebeleni enhlanganisweni yeZCTU uthi njengenhlanganiso kabavumelani lokwenza kwahulumende othatha izikwelede mahlayana kuphethe sekusiba yizisebenzi eziwuthwalayo umthwalo wokuzibuyisela bephethe sebephila njengezigqili. Uthi uNgwenya lezo zikwelede zenza izisebenzi ziphethe seziphila njengezigqili ngoba zibekelwa imithelo engaqedakaliyo emzameni yakhe uhulumende ukuhlawula izikwelede azithathayo.
Ama salaries vele aphansi, iholo labo liphansi. Njalo nxa sebeyabuye wakhupha okunye okungama-levies lokhana kokukhava into leyana, hhayi kuyabe sokufana lokuthi isilevi lepha ngoba bengasazuzi lutho. Ngombono wethu njengezeCTU yithi esivikele izisebenzi, kasikuvumeli lokho.
Uxwayisa uhulumende uNgwenya ukuba aqale acabangisise njalo athole imbono yezinye inhlangothi lapho eselomcabango ukuthatha isikwelede hathi ukwenza intando yakhe njengalokho okwenzakalayo. Lomhlangano ungenwe izinkokheli zenhlangothi okubalisa amalunga edale lePhalamende, abezokholo, izisebenzi, abaze bemele abaphila lobugoga, inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kanye lalabo abaze bemele izakhamizi ama-Residents Association. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje asihluzeni bomama sikhangela udaba olubhekana labesifazana kanye lamantombazana agqoka izicephezana ama-miniskirts. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Edabeni lethu olumqoka lamhlanje, inhlanganiso ezilwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kule South Africa seziveze ukukhathazeka okukhulu ngokubojwa kwezizalwane zeZimbabwe ezilama permits e-Dispensation of Zimbabweans Project asephelelwe iminyaka lanxa kube lesimemezelo sogatsha lwendaba zasekhaya esokuthi akula muntu omele abotshwe. Ukubotshwa lokho kwenzeka ngesikhathi abeZimbabwe laba behlangana lenhlupho eziningi kuhlelo oluqale izolo olokufaka izicelo zokuthola ama-permits amatsha. Kubika uBenedict Nhlapho.
Inhlanganiso zikaZulu weZimbabwe kwele South Africa zithi zikhathazeke kakhulu ngokubotshwa kwezizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi e-DZP iningi lawo asephelelwe iminyaka. Enyangeni ezimbalwa esanda kwedlula, umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Melusi Gigaba wazise ukuthi izalwane zeZimbabwe ezaphiwe incwadi zokuhlala kwele South Africa phansi kohlelo lwe-DZP kakufanelanga zibotshwe loba amaphemithi azo esephelelwe iminyaka njengoba zizaphiwa amanye amatsha. Kodwa izizalwane zeZimbabwe zizonde ziganunwabo zisithi amapholisa aseqamulela izikhuni endlebeni engafuni ukuluzwa lolu daba. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-Community of Zimbabwe in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi bakhathazeke kakhulu. UMabhena usola ugatsha lwendaba zasekhaya ngokwehluleka ukukhulumisana logatsha lwamapholisa ngezinqumo esezenziwe ngala amaphemithi.
Uminister uGigaba wakukhuluma ku-statement sakhe kodwa kakulanto ebhalwe phansi etshengisa ukuthi iphemithi yomuntu nxa ethwele isi-expayile. Yikho abantu belohlupho ukuthi nxa ebanjwa ngamapholisa ebajensa iphemithi, iphemithi ubesokukhanya ukuthi yayi-expire ngoJuni, umuntu usebotshwa sokuthiwa uselapha eSouth Africa okungekho emthethweni.
Unkosazana Siphathisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye-Solidarity Peace Trust, uthi osekubamangalisa ukuthi sekusiba lezehlakalo zokuthi abanye abalamaphemithi asasele minyaka yokusebenza bayabotshwa amapholisa abesesipha izizathu ezingabambekiyo zokubagcina bevalelwe.
Siyebo siyile lapha emaphoyiseni okulobhuti khona obeboshiwe ngoba ebeshiye ipassport yakhe endlini. Amaphoyisa abesala ukuthatha ipassport yakhe ngesikhathi isihlobo sakhe besimphathela ipassport sihamba layo. So sihambe saya negotiate ukuthi bayithathe ipassport. So bathi abakwazi ukumkhipha i-Department of Immigration ingakabuyi ukuzomclear.
Umnumzana Mabhena uthi ukuphelelwa iminyaka kwamaphemithi la sekusenza impilo yabeZimbabwe laba ibe nzima emsebenzini lasemabhanga.
Abasebenza ku-Department of Education abangababalisi bebesebesaliswa ukusayiniswa ama-contract abo ngoba kuthiwa ama-permit abo ase-expire. Kanti kolunye uhlupho kusemabhanga lapho abantu izimali zabo sezivalelwa phakathi ngoba kuthiwa ama-permit abo ase-expire. Yikho lokho esilokhu sikukhuluma labe Home Affairs.
Omunye wamapholisa ukhulumela intatheli Ngudlu ngoba engelalungelo lokukhuluma labezindaba uthi uhlupho ikuthi ugatsha lwendaba zasekhaya kaluthumelanga umlayezo obhalwe phansi emapholiseni ngesinqumo sokuthi abeZimbabwe laba bengabotshwa. Yikho amapholisa enza umsebenzi wawo wokubopha abaselizweni ngokungekho emthethweni. Kodwa omunye wezizalwane zeZimbabwe oseke wabotshwa waze wakhululwa esebhadele imali esifumbathiso engakafiki lasenkambeni yamapholisa okhethe kwaziwa ngokuthi nguLucy Ndiweni uthi amapholisa ayazimhlophe lindaba kodwa abakufunayo nje imali yesifumbathiso.
Bakwenza ngoba bethanda imali, bafuna nje ukubopha abantu bese bayababhadalisa. Uhulumende kumele enze ngazo zonke indlela ukuthi azame ukuthi athole isixazululo salokho ukuthi amaphoyisa abopha abantu abanemvume yokuba kuleli lizwe bajezise kakhulu ngoba lento abayenzayo.
Emhlanganweni oqhutshwe lenhlanganiso zeZimbabwe ezikwele South Africa emavikini amabili edluleyo, umsekelo omqondisi wogatsha lwendaba zasekhaya obona ukungena kwabantu elizweni umnumzana Jackie McKay uthembise ukuthi inhlangothi zonke zikahulumende zizaziswa ngesinqumo sogatsha lwakhe lesi. Kunjalo nje abeZimbabwe abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu abalelungelo lokufaka izicelo zokuthola amaphemithi amatsha ngemva kokuphela kwalawo ababewaphiwe ngo-2010 baqhubekelela ngeni lesibili befaka izicelo zabo zokuthola amatsha. Iningi labo bathi balokhu behlangana nohlupho lokungasebenzi kuhle kwekheli yebulenjini esetshenziswa ukufaka izicelo lezi, kanti ke le nombolo zocingo abaziphiweyo kazingeni nxa bezama ukuthola usizo kwabenkampani ye-VFS Global okuyiyo emukela lezi zicelo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ukuhlaziya lolu daba siyixoxele umnumzana Khumbulani Moyo, umabhalane wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kule South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, endawonye lomnumzana Clyde Zondo, isizalwane seZimbabwe esihlala kulelo lizwe, njalo odinga ukulungisa iphemithi yakhe. Umoyo usungula lingxoxo.
Ngendlela oluhamba ngakhona angikholwa ukuthi iphesi yakhona bazokhona ukuthi balimanage, ngoba abantu abaningi bakhathazeke kakhulu ngoba enye information batshelwa ehlukene kunale information okumele bayenze. Like izolo bebedlula more than 3,000 people enhlangane nabo e-Deep Sloot kwelinye ilokishi elisegoli ngaphakathi, abantu bezama ukuthi bayenze ama-fingerprints. Namhlanje ekuseni ngithole ama-phone call amaningi kakhulu, abantu bekhala ngokuthi yebo sebekwenzile i-online i-application, kodwa ifoni kumele bayenze ngayo ama-appointment ayikhona, akunamuntu edobhayo ukuthi bakwazi ukuthi bayenze ama-appointment. Abanye bakhala ngokuthi vese ayisebenzi leyo lapho.
Sesibuya kuwe mnumzana Zondo, ungasixoxela ngamafitshane ukuthi ingxaki ohlangana lazo yiziphi?
Thina sisemsebenzini asilalo kuzeni access to internet cafe, so siyacela abasebenza ema-ofisini lapho ukuthi okay madoda ngicela ungenzele lokhu lalokhu. Since yesterday umuntu engimcelileyo uyehlule ukungena ukuthi angene kuwebsite, into ayitholayo information nje ukuthi step one what ukuthi size akuze kutholakale ifomu leyo okuyefilwayo akukhonakali. Ngithumele omunye undoda laye ole ohamba ngama-tracket right akazame maybe ePitori uzabalelakhe, umfonela manje uthi usehambe 5 different internet cafes akukhonakali ukuthi angene. So siyazibuza ukuthi kathi manje ma singangeni what's the reason? Unfortunately akula muntu okhona ukuthi asicasele ukuthi i-problem ikuphi. Ungakamfoneli nje mamhlanga bengithole enye i-call because umuntu lo engimcele ukuthi angenzele ugcine just towards 5 o'clock ukhonile ukuthi angene wathumela information yami. Right, semfonelwa ngomunye umuntu I suppose from that office, umuntu lo uthi right sebefully booked for October. But wena ma ufuna ukuthi sikwenzela sikuprocesseli izinto zakho quickly kufuze ubhadale 4,600. Ngitshela ukuthi no, thina sikwaziyo ukuthi sibhadala only 870 ukuthi angokwakho lokhu kusho ukuthi awufuna ukuthi sikwenzele umsebenzi. Anyway, all right, bye-bye. Kuze ukuthi all right, kathi abantu laba maybe bayakwazi ukuthi si-desperate sifuna ama-permits ethu because thina abanye siyavala eyami company for instance, siyavala mhlaka 12 December. So mhlaka 12 December immediate imvala be ngiyabe ngifisa ukuthi alu permit yami mayisikhona ngihambe ngiyekhaya eZimbabwe because this is the only chance. My permit ingasayitholanga kusho ukuthi angisoze ngikhona ukuhamba eZimbabwe. That's number one. Number two,
ngubambe umlomo mbija
ukuthi senza babhizi ukuthi ngihle ngicasele yami iside maybe ngiqede ungathi mbhizi kakhulu. Enye issue S2 ehluphayo i-issue ama-fingerprints. Thina abanye ngafunda enye item ku-internet ukuthi no ama-fingerprints akudingakali ukuthi siye kupolisi. But later on sathola information ukuthi kufuze sepolisi. Right, sahamba-ke emapholiseni sathatha ama-fingerprints. Ma ususemapholiseni abanye abantu asebehambile before us but abahambe mfethu ku-different police stations but ama-forms lawa babhadaliswa 59 rand bawachiye khona lapho. Bangashiya khona lapho amapholisa ayewazahambisa lapho ahambisa khona. But kwethu police station kuthiwe no liyazihambisela. In this case mina lapho engikhona is about 70 km to Pretoria from lapho engikhona siye Pretoria. So sihambile Pretoria sarenda-ke la amafomu ama-fingerprint. Right, ma sesingale sesibuza ukuthi sizawukholektha nini, kuthiwa alisavunyelwa ukuthi ukuzolukholektha sizalithumezela. As we speak, i-post office i-on strike. So kusho ukuthi akula muntu okwazi ukuthi i-strike lesi sizothatha how long. And ama-police clearance ethu kusho ukuthi asoze siwathole.
Uxolo bakwethu, kuzameleke siyikhathe siyiqome leyo ngxoxo. Isikhathi kasisavumi. Hayi-ke kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Salani kuhlelo lwe-Live Talk. Lilale.